sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-4 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200.
I-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sibunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion.
Bekuluthuli kwabulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections ekhankasa abe-CCC bathi uZulu uzavotela bona.
Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANPF lobabuchabango ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabango. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermarket.
Ibandla leZANPF lona elenze umhlangano eCowdrey Park obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lithi lilethemba lokuthi lizanqoba.
Njengoba ubona silapha eCowdrey Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngokuningi babo ukuya voda ngelanga lengihlakanayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo isuka kumbadalo yamadola alikhulu lamashumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200. I-passport yeZimbabwe yiyo esilembadalo ephezulu kule yamazwe angomakhelwane. Amanye amazwe abhadalisa imali ngaphansi kwamadola alikhulu. Ukukhwezwa kwembadalo yama-passport ngokunye okwenziwe nguNcube ngeviki edluleyo okubaliswa ukukhwezwa kwemali yentuba zomgwaqo ama-toll gate kunye lomthelo ozabhadalwa ngabalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho uMnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami i-budget leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education ngathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health. Njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi as social protection. Ngobona kwami ubaba uNcube i-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sibunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion. I-budget belile 58.2 trillion ukuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi i-economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi ngibona njengani okuphume ku-budget leli ayisikho esasiwukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Ngibona njengana abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-IMTT kumbe i-tax leyana i-2% tax ibizakhitshwa kodwa khanya njengani ilokhi khona abantu bebekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi tax free threshold izakhwela uwedlula i 750,000 uba ngcube akhuluma ngayo. So ngibona njengani ula bantu abangathabi le budget leto, kodwa uzaba labanye abazabona njengani ubabuncube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume, ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea ukuthi ube le wealth tax, ubuye lenye i-idea ukuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees ama roads anjenge Harare Beit Bridge. Kodwa abantu abaza bhadala ama toll gates uZulu ibona njengani into le izabanzima ukuwamukela njengoba abantu bengela mali eningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula izenotho, obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by elections eKhankasa. Kobulawayo kuza kuba lokhetho ezigabeni ezinhlanu ezamalunga edalele ePhalamende lesisodwa eseKhansili. Izigaba lezi ngezithi Bulawayo South, Kadre Park, Lobengula Magwegwe, Mpophuma Mzilikazi leNketha. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukukhokhela umkhankaso wayizolo kodwa akasayanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi sizathobani sibangele ukuthi engayi emhlanganweni lo. Sixoxe lomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili umnumzana Donaldson Mabutho owebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo wayizolo.
Yey amajona but Chris, ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo. Sikhankasa ke okokugcina silungiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023. Yey izakhamizi zakobulawayo abayibo abanikazi benkokheli abayibo abakhetha inkokheli lezi basukumile ngobunengi babo and i-signal ekhona ku ground ngeyokuthi sizanquba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona makithi iyamangalisa phansi ku ground la and abantu bakubulawa bazonde baganunwa ngama illegal recourse ayenzwa ngubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaxotshwa esikhundleni, ubona ngani bazavota ngobunengi na?
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9, abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobabuChabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguChabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la, kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermakethi izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANU-PF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 mfowethu Chris. Njengokobulawayo lapha badobhi lutho, abazozi bedobhe lutho.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili. Kunjalo nje ibandla leZANU-PF lalo libe lombuthano walo eCowdrey Park lapho kade kulomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga onguye osaphethe isikhundla sikamongameli. Sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Elfas Mashaba obesembuthanweni lo.
Njengoba ubona silapha eCowdrey Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya voda ngelanga lemhlaka 9. So sinethemba ukuthi sikhangele unqoba, akukho okunye esikukhangele.
Lo ke ngumnumzana Elfas Mashaba, ilunga lebandla leZANU-PF. Ugatsha likahulumende olubona ngezokulima lwe-agritex luthi inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3,000 sezibulewe indlala ezansi emandebeleni, kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mchema wethule umbiko othi iziqindizemangwe bulili magwanda kanye lematobo yizo ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala, kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, eGwanda 628, kuthe matobo khona sekufe ezilikhulu lilamajumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu-147, e-insiza 144, kuthe bedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amananila aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. UMnumzana Obetuma oyisakhamuzi seMachia eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Isimo sezifuyo vele sesisibi kakhulu ngoba seziziwa, amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaTuma asekelwe ngusobhuku eMashalomushe eKwana North, uMnumzana Love Mondlovu.
Lapha kuwadiwani ngibona kuloduko lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo ezimithiyo zisuka zibe lodothi bangayisizala iyehluleke bona iyehluleke ukuthi ivuke inye yazala vehle ife ungele thole ithole khonapho ezinye ezaba zimithi ingavehle yiwe ayisavuki ngenxa yendlala. Njalo lamanzi asikho kulindawo, amadamu sokugcwela udaka bangazisithi ziyanathisa inkomo zafika zibanjiwe, so futhi abantu bazilinde bazihambisele lapho nganawo kuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMatshetsheni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Hayi, inkomo sezicuka njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe zikhelelwe, akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo mama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesijile.
Le problem nje nxa kuyukuthi izulu alikho njengakhathesi, sekumile besikhangelela izilimo zethu lezo ukuthi kumbe izulu liyakuna, kwidamu lethu libe lamanzi sithelele, sokuchili. Sesiphonga ukucela nje kuNkulunkulu ukuthi ngawe uyasihawukela bakithi ukuthi khonkhona ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela. Hayi, indlala inkulu nje labo kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Chuma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Asihlupha amanzi, sikhala abanye abembombela laphetheya komgwaqo kubugiyela kubumgoli kudube ibe sihlangana labo izikotsho zabo safa ezamanzi. Isikotsho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Hayi, inkomo sezibhalelwe emanzini, idama lisela manzi.
UMnumzana Mchema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathebuleni South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 659,137. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMachia eKwana North, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. IP Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi untombazana wakobulawayo uMusa weNkosi Hara ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngemva kokutholakala elecala lokubulala umngane wakhe uThulisile Dube owayesebenza kwele South Africa. Omunye owayelohara uFarai Michael Mutasa othiwa nguye owakhama uDube emoteni wazibulala ngemva kwesehlakalo lesi. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi ngemva kwemizuzo emihlanu kuba lengozi yomgwaqo. Ugatsha lweTraffic Safety Council of Zimbabwe luthi kunyanga eziyisithoba minwe munye ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane lengxenye 1500 abafela engozini zomgwaqo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani basakaza bahle, ngiyanibingelela nabalaleli, igama ngumazwi lapha eKezi. Ngihlaba ngiluhliza loludaba luka Mthuli Ncube lokwengeza lokuzani ipassport prize. Abantu bezibathi ngathi beyihluphekela kangaka bezama ngayo yonke indlela ukuthi baphilise imindeni yabo bese beyakhuphula intengo yama passport. Kuyikuncinza abantu lokho igazi, kuyikuncinza abantu beyizamela. Uhulumeni nje akayeke ukwehluleka, akayeke ukwehluleka encike abantwini abayizamela ngokwengeza iloko njani into engama passport. Kubi lokho, kubi lokho. Mabayeke ukwenza abantu izilimi, abantu basezibapha sebezwela. Ongawo ukuthi ngabe bayehlisa iprice yama passport ukwenzela ukuthi ngoba babona izwe liyahluleka, abantu bekwazi ukuzizamela ngaphandle. Manje bayenza umfinyi lube wezi, awungitsheleke kusho ukuthi kumnandi abantu mabezodliwa zingwenya lapha eBridge besozizamela ngoba phela ipassport ayisathatheki. Mabezoshaja imali engaka emntwini ongasebenzi ozizamelayo, ikwenza abantu kona lokho. Liyahluleka izwe lethu. Siyami liyahluleka. Uhulumeni kazama ukuthi akwazi ukuyimela yedwa, angancike emalini zabantu abayizamela zona. Siyazama sisemazweni angaphandle, sizama ukuthi sithuthukise imindeni yasekhaya ngoba ukudla khona kuye eplatini kunzima ukuthi uzumthola uhleli kuleliyazwe. Hayi bo, liyahluleka lezwe. Le phathi yezami leni iyahluleka ngempela. Kuyahlukumeza lokhu nathi. Siyabonga.
Studio 7, ngiyabingelela. I-audio le ngicela ifike kuChabangu, ifike la kuphugenwa ngkhona lo kubola. Zangathena ukukhuluma into ezilengqondo, ukukhuluma amakhemeswane kuphela. Thina silinde ukuthi i-court ifike ikhiphe isinqumo esizwakalayo ngoChabang lo ukuthi uChabang usebenzisa imininingwane ye-MDC ukuzohlakaza i-TPC kanjani. Uma kuthi ama-court asebenza ngendlela elungile awukwazi ukuhlakaza izano ngemthetho ngememba ye-TPC. Sicela ama-court ebe ngama-court izano ibe yizano. UChabang lo Pogen laba balala bembe bayizitabani batabanana bechana bekhohlisana besihlukumeza sinzabo yaseZimbabwe bezenza ngathi bona bakwazi ukukhuluma into eyo. Ngicela idlalwe i-audio le ifike endlebeni zabo Chabang lophugeni lapho.
Bazali, bazali bantwana, zihlobo, sikhona apha eZimbabwe phakathi kwelizwe lokuhlupheka. Sihlupheka ukugcina abantwana bethu babuya bethule bevela phandle emazweni kodwa kuleli lizwe kusehlula ukuthi kulungiswe ngenxa yabantu abangafuni umbuso omutsha okachamisa. Silobunzima obukhulu kakhulu ngalubaba owalele esihlalweni kanti kwenziwe iplane bani ngaye ngoba silobunzima. Asilabantwana, asilakudla, asilani. Uthi uyalungisa for how many years, iminyaka engake lokho elwisele esihlalweni. Bakithi sidubekile, ake sizamene amanyathelo amatsha. Angathi singawazama njani ngalumuntu osesihluphile kuleli lizwe lezano yakhe. Izano yakhe leyi eqinisa imdlambulo isomele nenzima bengabebona besalela ukuthi ngoba bona izano yakhe le iyona stiniwe sikhathele asazi shua lokhu. Angazi ukuthi lo muntu uchamisa simfuna ngene, uchamisa simfuna ngene esihlalweni, asibuse asenzele esikufunayo. Lo sesicedela abantwana emazweni bayaphela kakahambe yaphume kuleli lizwe asiyo walapha futhi lo muntu kahambe
linjani ku studio 7 igama
lami ngulakson chuma ikuma enkayi South Consequences inhlala ku ward 14 bengingukansila lami owaxakwa izilingo zezanu ukufakelwa i-double candidate bemfuna ukukhuluma lami ku studio 7 ukuba ngilandelwe ibandla ngoba kulokutshona tshona lapha nalapho ungasiphuqedisisa kwezomba ngazo besicela ukuthi lathi samkeleke ku studio 7
salibonani ekhaya sizibonani ekhaya lapha likhuluma noThepiso Magwayiva indaba eyami le eyokuthi khona manje ama-passport asedula $200 i-America so imali le siyakwazi nathi ukuthi imali le vele thina asinayo imali le engangayo nale so into ekhona kahle kahle lapha sikuthi khona kumthulisi Ncube ofake umthetho lo umthetho ekhaya ufakwa ngumdala ekhaya ngofaka umthetho umnankanga nguye olenkinga enkulu etshele abantu bakhe ukuthi khona faka umthetho lo njengana lo khona bathe khona iZimbabwe iZANU-PF izimele yona ayincedwa ngamanye ama-party khona manje sekuzafika ama-by-election bazothatha ifazi kambe kambe ithisela ogogo bethu nabomama bethu nabokhulu bethu kambe kambe ukuthi iwini shoshua kanti basenzelani umona ongaka shoshua abantu bezanda kahle kahle basenzela umona onjani onjengawona lo shoshua
Studio 7 siyabingelela balani indaba zethu lizibale kutshiwe engavela amaZimbabwe amahle asebulawa eBulawayo kumele bemqotshe vele bengamnika ivini u-1 uca kade sihlupheka neZANU-PF basibulala ngegugrawundi akula nto abasinika yona utshiwenke ufunani ezotshelani amaZimbabwes eBulawayo mqotsheni njengo kade libamqotshile iZANU-PF vele labana abantu bangababulala sibafuni kade akula nto abasisiza ngayo siyahlupheka sisemazweni sihlupheka iZANU-PF vele lingamqotshe utshiwenga bengamvoteli utshiwenga hambani le-triple C kona panel ahamba kona hambani nayo libayangise la ubhugeni lolokuzotshabanga libayangise
hhayi kodwa bafuye isikhalazo sethu kube sisizwakhele kube sile government impela iqinisiwe ukuthi ithandwa ngabantu kube ukukhala kwethu sekuzwakhele hhayi sesikhale kakhulu ngobusela benkomo lo sesikhale kakhulu impela kodwa lapho esikhalela khona hhayi ungathi sikhatshana kakhulu ngoba laba abantu esikhala kibo yibo abantu abasitshontshelayo ngendlela esesikhale ngakhona kube nga ubusela benkomo sobunciphile kube nga ubusela benkomo sebuyehlile kodwa stili kuyoko kusiba wesi abantu baphelwa izifuyo zabo emakhaya la ogawule labo Joseph Thuma labo uzwa bekhonkota nje suku zonke bakhulumiswa inkomo zabantu ezabazitshontshayo lezi bethi ilizwe liright betsho njalo betshontsha inkomo zabantu amabhutsha abantu bezanu-PF agcwele inyama zokusela njengalokhu sibona ulangton lo wezanu-PF losindiso betshontsha inkomo zabantu abezanu-PF makhansila kambe ngubani umuntu ongavoteli isela la lingavotelwa ngubani anti kusobalti abantu abakabavotelwanga labo iqiniso liyavela ukabavotelwanga abantu labo kambe ungavoteli isela ukuthi lizokutshontshela inkomo zakho akekho umuntu wabavotelayo abantu labo evidence yavela iqiniso liyavela iye kulivoteli isela khansila lezanu-PF angu-2 shouthi kabaqali vele basiqedele inkomo zabantu abantu bayakhala ngobusela bona yiwo abasiqeda inkomo abantu labo amakhansila wezanu-PF ayileli lihlazo ukuthi bavotelwa ngubani umuntu ovoteli isela elezanu-PF ngubani ongalivoteli nampo sebetshontshela izulu sebetshontshela abantu and lezo nkomo zadliwa nguthiwenga isela futhi umcalakata omgulukhulu
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 ngiyacela ukuthi i-audio yami iyibalwe bayizwe bonke abantu bakithi abeZimbabwe engilethemba lokuthi balubona ke udubo lalaba abavotela iZANU-PF naso sisithi ama-passport sesiya ku-$200 yusa kambe ukuthi abananihloni yini bathi abantu beZimbabwe bayithatha ngayi-$200 ayizehluleki zabantu lezi
Studio 7 siyabonga ezilusizi kakhulu ubona i-budget le ethulwe ngumthuli Ncube ithatha yonke sonke isizumbululo semali siyafaka ku-president kuthiwa president is-office uthatha zonke izigidi zemali phezu kwemafia le abake bayithatha le gold mafia imali engaka bayoyithini ukuthi beqhathe kakhulu ifazi ukuthi qeda abantu ngocela emba ayisasahlupheka kulela lizwe ngezanu bekele uthatha imali e-budget behambe beyothenga ukudla kubantu ezulalini isomiso singaka abantu abala kudla abala mithi izibhedlela abala migwaqo kodwa bathatha imali yonke bayifukela ku-president ngapha bayabona isomiso singaka ngabe bakhupha amadamu nje ukuthi bazi ukuthi umnyaka uzawumali isini izulu amanzi azoma kumbe beqedisa izihambe eziproject lani awubheke manje ukuthi kwenzakalani makunje ngoba abantu abala kudla indlala ingaka kodwa ayikho into abayenzayo nje bathatha imali bafuna ukuyanika osengeza utshabango leyo mali esasakubona okukhulu siyabonga
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Kwezemelika impi yele Israel lebutho leHamas iqhubekele phambili kulokulwisana okwesabekayo. Amabutho eHamas ahaze amabhomba ohlobo lwama missiles kodwa ethulwa izikhali eziwavimbayo eze Israel. Kuthi kwele Palestine amabutho akwele Israel aqhubeke ngokuhlasela indawo ezichiyeneyo. Kodwa kunjalo nje iziphathamandla zakwele Israel leze Hamas ziqhubekele phambili zikhulumisana ngokuthi kumiswe impi le. Utabo Kancube weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Stevenson Dlamini, njalo ongumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology.
Impi le inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngokusedizeleke kuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi le iHamas ngendlela nayo lokhu ihlatshela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Izayele izimisele ukubana ivele icede nehlangothi leHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthi intana kwezethu akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana lokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa nasikhangela lapho abaxoxisana khona, olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha, lokho esikubonayo ukuthi intana kwezotho kuvele kuyathelakala ngesikhathisini, kodwa asiyo nto eveza ukubana sekule kukhulumisana kwemlotha. Ukhulumisana kwemlotha kuba khona nxa sekulokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume. Kodwa hayi, ingasikhayela isisa inkulumo ezikhona phakathi kwe-Hamas ne-Israel. Akukabi namazwi atshengisela ukubana kule kukhulumisana kwemlotha.
Ye, ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakuphela. Kuvele kube kulezinye izintathu ezivele zilawule emlethu. Ngikhala ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe, ikakhulu elizweni le-South Africa, belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho umhlaba jikelele. Lapho esingathi besibona ukuthi siba ne-inflation umhlaba wonke ujikelele. Pho-ke ilizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ne-Hamas. Okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa. Njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi. Kuvele kuxelele kunjalo, kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Impi ingaba impi le yenzakala phakathi kwe-Hamas ne-Israel ingaba ngenye yembangela, kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuye zahlukumeza isimo somnotho. So kungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele, kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuzele ekubhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lizwe lakithi kule enyeni ebuyayo ingebangi lempilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqubene nje, kodwa impilo layo ingaba lo mlandi, kodwa ingasi ibhangela enkulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi ezombusazwe, njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. UZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKhankasa. Aban silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.